nanku phela usebuya esejensi ukuthi ngona ukuthi bayifika esedlele semsebenzini sekhala futhi abantu nokuze kukhumbuze inganekwane baba lomkakhe bedongi abantu basebona ubabalwana egali idongi lomkakhe abantu bathi ulolunya uswele kakali idongi babini ubabalwana wehla-ke esindolokhu bathi zincuba zihambele ngenyawo zakhe unkosikazi egali idongi abanye abantu bathi akhelona endawo yisithutha ungahamba shuwa lokuthi abe ugadi idongi ligadi lonke yabedongi labo ngacingasokazinzi napha uthe igade bonke bana bathula olunya kade sesisithutha khonoku lako kuyangena apha kumongameli wethu abantu bafunani nango phela sebuyile wathi hayi ebekureview sokwazi sonke sinje lapho yakwazi ukuhamba kureview kodwa kungathi kona elukufa sedlulile wayemsebenzini sebeqala pho bafunani
bakhona njalo abathi bona nxa engekho umsebenzi uyama ama-meetings ayepolitbureau la ecabinet kawayenzwa uthini wena lo
ngakaze aphuke owesikhathi eside okokuthi wona ama-meetings asayenzakali kukanti-ke futhi nakho phela-ke njengoba yena enguye uchairman wecabinet kumele ama-meetings ayenzakali ekhona ngiyakwazi lona izinto edlileyo usuke lapha ngemva kokuthi imeeting ekabinetdana esiqedile sochaze nomsebenzi wakhe wasehamba waphendula sephendulele namta azikhuluma njani uyenje lapha eduze egana for i-state function egana ekuzibusa kwegana esenapho uyabuya umsebenzi aqhubeka phambili so angiboni lona singakhala sona umsebenzi uyama or emsebenzi eqhuba ngihlala ngikhubazibona i-ofisi kamongameli ayitho lona into zonke sezisima ngoba wena ukho njengalokwana phela abaabajala ukuthi utona inkamba sivale ngoba umjoni kakho hhayi i-ofisi yakhe ile system utona i-office of the president cabinet ile system ebay noma ekhona kumbe ngekho into zonke zinohlelo zihlelekile ziyazihambela nje sikhijini